So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 13 kuNcwabakazi 2023 ngokepstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umkhankaso kwakathesi ibisahamba kuhle ngaphandle kwezigameko zokwethuselwa esizibonayo.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ibandla elibusayo libathwalise nzima.
Siyasiyayiparetha every ama-meetings, every rallies esikwenzayo, yikho esibakhuthaza khona both parties ukuthi still after elections we are still brothers and sisters. So asikhampeneni kulokuthula kungaliwa kungalani.
Abakubandla le-ZANU-PF bayakuphika lokhu.
Hambe kahle kakhulu ngoba sibonga nje ukuthi umsebenzi wakhe ukuhlonipheka kakhulu ufana nomfowethu futhi uElvis. Bangamaqhawe laba fowethu bobabili.
Sebebekiwe abaqembu le-insimbi zezwane ababhubhe ngeviki ephelileyo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla ancintisa kukhetho oluzayo akhankasa ngamandla ezabelweni zonke sekusele insuku ezilijumi ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhulu eZimbabwe. Amalunga ebandla elibusayo asabalele ilizwe lonke lapho abathembisa khona abantu izulu lomhlaba lingavotelwa kukhetho lolu. Umnumzana Nelson Chamisa ukhokhela ibandla le-Citizens Coalition for Change ubesesabelweni seMasvingo emhlanganweni omiswe ngamapholisa ajike intuthu ehitshayo abantu basabalala. UChamisa ugcodoze kakhulu okwenziwe ngamapholisa amtshele ukuba isikhathi sakhe besesishayile yena esakhuluma labantu. Asenelisanga ukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change uthi banengi abakubandla leli abakhahlanyezwa ngabakubandla elibusayo.
Imikhankaso kwakathesi ibisahamba kuhle ngaphandle kwezigameko zokwethuselwa esizibonayo. Izolo sise-Falcon Mine Ward 22 Enoko Area 4 i-opposition sivakatshele khona sisenza i-door to door sisuke lapho sesigijinyiswa ngalo lolu dlame esilwenziwayo yiZANU-PF. So siyakhampeyina sibili siyazama ukuncenga kodwa siyethuselwa abantu bethu bethuselwa okwakathesi sesithembele khonoko ukuthi mhlaka 23 August uNelson Chamisa uyangena. UNelson Chamisa uyathatha amatomu wombuso kuleli lizwe sibe lokuthula.
Umamlotshwa uthi bakhathazekile kakhulu abantu elizweni lonke jikelele abafisa ukuvota ngokuthula.
Izigameko zodlame siyazibona hayi kuphela ezansi emathebeleleni, izigameko zodlame sizibona emashonaland kule champion lethu elibulewe yiZANU eChiredzi. Simi ngezinyawo akulanto enhle. Sikulindele besivele sikulindele ukuthi iZANU PF izakhipha i-violence sokusiya ekugcineni kwe-election ukuthi bethusele abantu. Okuhle ngalokho ukuthi abantu abakayethuki. Esiqinisweni ukuthi khonokho abakwenzayo kwekwethusela abantu kwenza abantu bafuna ukuthi iZANU PF iphume kungene ubaba u-advocate Nelson Chamisa asiphathe ngokuthula. So kwakathesi iMashonaland yonke alipheli ilanga alipheli usuku singezwanga isigemegeme sokuhlukunyezwa isigemegeme sokudatshulwa kwama-posters awe-CCC. Siyabona ukuthi tolerance yinto engekhoyo kuZANU PF. Ngiyabona ukuthi iHerbert Chitepo School of Ideology ayibafundisanga abantu beZANU PF ukuthula lokutolerate abanye abantu abalembono etshiyeneyo. Abafuni khona ukuthi imbono etshiyeneyo ifike ezigabeni ngoba bajwayele ukutshela abantu propaganda lokutshela abantu amanga. So kwakathesi siyazama ukuthi lathi njenge-CCC sesivele sesingenile ebantwini, sesihlele enhlizweni zabantu, siyathemba ukuthi abantu bazayenza okuyikho ukuzikhulula mhla ka-23.
Kodwa umnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesabelo seMatebeleland North, uthi kuthule zwi eMatebeleland North.
Kuhamba kuhle kakhulu mabrother, kuhamba kuhle kakhulu kakhulu kakhulu. Kunokuthula elizweni, abantu bazikhampelela freely and akuhamba kuhle kakhulu kakhulu. Angikusho ukuthi kula ma-campaign.
Yes, kodwa kulabantu
ngama-rallies nje kuphela for different parties ukuthi kula ma-campaign, but akuthule thule okuthule kumangalisa elizweni. Yes,
likwenze njani khona ngapho eMat North ukuthi ukhanye kungani kulokuthula kangaka?
Yeah, siyayiparetha every ama-meetings, every rallies esikwenzayo, yikho esibakhuthaza khona both parties ukuthi you see after elections we are still brothers and sisters. So asikhampeneni kulokuthula, kungaliwa, kungalani. Yikho esikwenzayo iprovince. Asozuze ukuthi akule incident ukuthi ubani kuwajikidela ubani ubani, and we have activated ijoke ukuthi vele ibe kusenda ukuthi any muntu ofuna ukuthi kube lemsindo kuzakhamuzi, those people they should be arrested and kuthule zizwi eprovince.
Ye, nxa sikhangela-ke kule Nyamandlovu lebubi kulabanye amapulazini ngale bathi kungazani bayithuselwa ngamahovedi, but siyalikhipha lapha lingavele livotele amanye amabandla, ukuba kuzokwakuyo?
Akuqalwa lokhu, akula muntu okhuluma lokhu ngaphandle kwamfowethu omunye upresident wenye opposition okhulumileyo nje mgqeke ukuthi nxa engangena kupawa uyacalisela khonapho ukukhupha abantu emapulazini elisela abakhutshwayo. So kutsho ukuthi mgqeke ukuthi uthi yena engawini uzakhupha abantu abamnyama efaka amakhiwa not amahovedi, ngoba lo engakukhuluma khonokho siyamphosela phakathi imrelease after elections.
Ye, masikhangela-ke ngamakampeni enu kumbe ngithi ngomkhankaso wenu, livele litshelana abantu khonapho nxa libhotabhota?
Uyazi kathesi njengeruling party ezanu-P F, upresident esilaye nge-4 years engenileyo akudingi ukuthi yena ekhampeni, imisebenzi yakhe iyamkhampenyela upresident idini nangakho ngokutshintsha impilo zabantu la nge-economy esitshintshe ngayo zosi kuma-sanctions. Uyakwazi before engena uba umnangakho bekulama-cues angapheliyo awe-fuel sewaphela, bekulama-cues angapheliyo ama-bank sewaphela, and ubone ne-infrastructure imigwaqo eyakhiwayo sithi umgwaqo wokuqala oqasa ukuwakha from Bed Bridge Maswingo, Maswingo Harare Harare Chirundu, ubone ukuthi ngumgwaqo onjani. Ukhangele yona ibhoda yona ngwayo, ukhangele iparlamente eziyakhiweyo emadamdeni, ukhangele ama-airport i-upgrading of i-Victoria Falls Airport lejele e-Robert Cabrini Mugabe Airport, ukhangele ukuthatha abantwana abaningi kobotsholotsho kobopulamte leBulawayo bebesifa behamba ngeganga ngenxa yokuthi bebe-aplaya amapasipoti, amapasipoti engaphumi. Kathesi wabo umnankakho udivolvile amapasipoti, unga-aplaya only 3 days ipasipoti yomntwana isiphandle, sekwase uhambela egoleni zokwenzayo ephinde ethenibhukeli izenxa ibona izinto ezilanda egoleni zingasebenzi. So kuningi izinto osezenzile elizweni, kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imisebenzi yakhe
kampeni. Abantu abafika izigidi eziyizithupha 6 million bakhangelwe ukuba bazavota kukhetho oluzayo. Siyongena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abafika phose 193 ababulewe ngumlilo owesabekayo eHawaii. Umlilo lo ubhidlize izakhiwo ezidlula inkulungwane ezimbili 2200. Inkokheli yokholo lwesiKristu labanye bakwaleNiger lapho abakhulumisana khona labahluthuna intambo zombuso kwasuswa umnumzana Mohamed Bazoum esikhundleni. Amasotsha ahluthuna umbuso ayala ukubisela uBazoum esikhundleni kulandela isicelo senhlanganiso ye-Economic Community of West African States. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kweza masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ingcweti kweza masiko esintu baba Mathe kunjani baba
Ngiyaphila Mthembu ngabe linjani nabalaleli emsakazweni
Hayi siphile kakhulu akusitshela ngohambo lweni lolu eSwati
Mthembu uhambo lwako Mathe lokuya eSwazini seluneminyaka mhlawumbe ngathi emithathu baqala uqale eSouth Africa lisungula ngoba ukumbula ukuthi kube kwaba nezinhlelo ezabodudula into ezifana nazena ezozanophobia ezisenziwa ngabantu abangaqondisiyo ukuthi thina e-Africa siyinto yinye siyimbumba thina singabantwana bakomathe saqala-ke uhlelo lokukhomba ama-Afrika ukuthi siyintonye silonda umzila wabokhokho lapho abahamba khona kumbula umlando wakomathe uthi usuka eSwazilandi uzowela eSouth Africa ma usuka eSouth Africa ukhona umzila obheka eZambia usiya kwele Malawi usiyawela eTanzania ihamba nesizwe sakomaseko kwabuya futhi elinyiqule lehamba nozwangendaba ephuma ngaphansi kobukhosi bakwandwandwe kwazobuya-ke lobo bukhosi bangakitho kwenkosi umzilikazi sokuphuma umzilikazi nabaphuma futhi nesizwe sakomathi esuka kwazulu lapho kwakule ndunankulu khona eyayibizwa bethu ngogwabalanda eyayiyona eyayihangamele umhlahlandlela lwayo
singathi-ke eSwathini libone bani khona ngale fike lenzani
okokuqala kwaba nequla elahambayo layofika lisiyabona amagugu akomathi khona ngale ngathi amandliza so kunenkosi laphayana elizwa kuthiwa ngumvimbi Mathe kodwa ukhumbule ukuthi kunesilo abantu bekusuka bekusise kahle kunesilo inkosi yamakhosi ma ngikhuluma ngenkosi yamakhosi ngeke ngikhuluma ngomswati wesithathu sokusiba nezinkosi kumbe ngithi ngakithi ngale banele ngolimi esilusebenzisa ngakithi koflowers izinduna iyakomathe elizwa kuthiwa ngumvimbi Mathe so kwakulowo mcimbi khona ngalo mkhulu kakhulu ohlanganisela eMozambique iZimbabwe ngawayo iSouth Africa iZambia kanjalo nje
yes singathi umcimbi onje ulincede ngani
uThembo wokuqala usinceda ngemvelaphi yethu singabakomathe ukuthi sivelaphi mhlawumbe kunabantu abangakuzwisisiyo njenge-Africa ukuthi siyintoni ubuye usisiza kulaba abasebejoyine wona ama-organization la afana nabodudula bona laba abangazwisisiyo ukuthi befunde bekubone lokhu ngoba kunebhuku esizolikhupha singabakomathe isizwe sakomathe elizabe likhomba khona ukuthi siyintoni singama-Afrika
aye lapha besixoka-ke lo Nkululeko Gobalanda Mathe ingcweti siko esintu siyabonga kakhulu Gobalanda ungadinwa kusasa ba
ngiyabonga mntana Thembo ngiyafisa lezinye izibongo ukuthi ngabe ziyakwenza lokho
yeko manje-ke sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamela inkomo
siyahlangana kuhlelo uvuselela umoya umtshumayeli wethu namuhla ngomnumzana Busani Sibanda
sibonge babunkomo labalaleli engiliphathele khona namhlanje nanku yini ingilosi sikhuluma ngani masikhuluma ngengilosi sikhuluma ngani masikhuluma ngesifunyo sikhuluma ngani masikhuluma ngedlozi yini umsebenzi wedlozi yini umsebenzi wengilosi wesifunyo sikhuluma ngani masikhuluma ngezidalwa ngeke zikathixo ezinhle ngizaqala ngedlozi liyini idlozi yini umsebenzi wedlozi idlozi ngumxhumanisi wethu thina esiphilayo labaphansi abangasekho okhokho bethu abasezweni lomoya yilo elisityelayo idlozi ukuthi okhokho bakhala ngani yilo elisityelayo idlozi ukuthi bathini abaphansi yini okumele siyilungise ukuthi bakwazi ukusondela babaduzane nathi bakwazi ukuba le-connection nathi idlozi elisityelayo idlozi libuye futhi liyakwazi ukudlulisa izipho zomndeni ezazikhona uthola ukuthi isipho bantu bakethi kasiqhamuka esikayini isipho sibuya ku-bloodline nge-bloodline nge-bloodline kule zipho zalelo bloodline uthola ukuthi lithi babethi ubungoma idlozi yile beyathatha lobo lidlulisele kulo elimphethayo ophilayo lizodlulisa leso sikhwama sobungoma angenwe yidlozi kuthiwa ungenwe yidlozi limdlulisele izikhwama zobungoma niyangizwa abantu bakithi abahle so idlozi alisityeli ukuthi umdala uthini alisixhumanisi lo mdala idlozi lisixhumanisa labaphansi lisixhumanisa labokhokho bethu lisitshela ukuthi okhokho bethu bakhala ngani yini okumele siyenze ukuze sibe munye labo khokho bethu lidlozi emenza kubuya isithunywa ncengo zikathixo isithunywa kukabili okokuqala ngeke uthi umnyama ube lesithunywa simhlophe ayikho lento enjalo isithunywa sakho sifana nawe isithunywa sakho sibuye emuva kokhokho bakho ngeke uthi umnyama ube nedlozi elimhlophe idlozi lakho lifana nawe idlozi lakho libuya emuva ngokhokho bakho umkhulu bakho kusiyaye isithunywa abantu baphiwe ngokungafani kulo muntu ophiwe isithunywa sokuthi mhlawumbe anakekele ibandla lakhe labantu abangu-10 100 isithunywa sakhe sinjalo sicina lapho sikwazi ukuthi ungumthandazeli isithunywa sakhe sokusiba lo muntu i-bloodline iyakhethwa ombathwe isithunywa sezwe isithunywa esikhulu isithunywa sezwe lo muntu ngumuntu omkhulu ezweni okumele umuntu wedlozi or idlozi likhothame kuye okumele lo muntu onesithunywa esincane akhothame kuye ngoba lo muntu oliwesithunywa esikhulu nguye othunyelwe to guide isizwe nguye othunyelwe to guide isizwe nguye ophathisa isibane sezwe ombathwe esithunywa esikhulu isizwe asikwazi ukuya phambili without isibane sezwe isizwe asikwazi ukuya phambili without isibane sezwe umdala uyakhuluma but ukhuluma through ngesithunywa esikhulu kunombathwe esithunywa esikhulu nguye okumele alalelwe yizwe uma izwe lingamlaleli lo lelo zwe lisebumnyameni hambe bumnyameni yikho kunje ezweni silahle bona abantu okumele baguide isizwe yikho kunje ezweni lo ombathwe isithunywa esikhulu sezwe ukhona to guide isizwe ukhona asitshele ukuthi uNkulunkulu uthini umdala ukuthi masenze njani umdala ukuthi masihambe kanjani umdala ukuthi kukuphi lapho kumele silungise khona nguye lo ombathwe isithunywa esikhulu sezwe nguye nophathiswe isibani sezwe sibonge ihlo yezulu mfihlo ingcwele mfihlo ehlambulukile mfihlo yokhokho siphe amehlo siphe le ndlebe zikamoya kuyakhuleka sibonga sithi zulu
lapho lizwe umnumzana Busani Spanda obekuhlelo vuselela umoya asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu ke untungameli Nkomo sike sizwe ezabatsha kwezabatsha namhla sixoxa lo Daniel Nxumalo ukhona ngaleke eMathebeleni North ukhuluma ke ngezombusazwe siyakwamukela kuhlelo Daniel kunjani ba
siyaphila mthembo linjani hayi siphilile thina uhlupho esilalo esihlangana lalo yikuthi abadala bayatrethenwa ngapha emakhaya especially emaplazini batshelwa ngokuthi lingavotela i-3PC impi izavuka lizabona khona uthiyano kwake kwenzeka kudala
balethusela besithini
ke saba lohlupho olukhulu kakhulu kuviki ephelileyo kuze kwahamba uMP kuleyo wadi uMP wethu esamfakayo kuwadi 6 oyisigoga ubehlukunyezwa ngale ngumuntu ongumama owebandla elibusayo besithi bona engavele iqhubeke ngokukontest emele i-3PC ukuba ngukansila bazambulala so thina njengebandla asikhuthazi ukuthi khona singavotela ubaba uChamisa angene esihlalweni akasoza xotshwe muntu emaplazini kathuza xotsha umuntu emaplazini ethi abantu baye ngaphi so yilo uhlupho esilalo njalo badala lingavumi ukutrethenwa evotini uhamba uwedwa lingakuzwa ukuthi kulomuntu oyenza khona lokhu reportanini kumbe lisitshele sifake emsakazweni kumbe siyetshela amapholisa ukuze kukwanise ukuthi laba abantu babotshwe ngoba ngabantu abaxhwalileyo.
Ake siyabonga kakhulu ke lo nguDaniel Nxumalo ukhona ngale ke eMatabeleland North. Sehlulekile ke xhumana lalaba abalwa impi yenkululeko bekhona ngale eMat North. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo uJibhuku Super Cup iHighlanders inqobe iBulawayo Chiefs 6-5 sokutshaya imbekwa. iCapes United 1-0. iRentals 1-ZPC Caripa 0. Kusenjalo uJacqueline Ngwenya owadlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints Queens kanye leHighlanders Royals uthi usuzaphakama umdlalo wenguqu wabesifazana ngemva kokuvunyelwa kwezilizwe leZimbabwe ukuba libuyele emidlalweni yomhlaba wonke jikelele. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
Ujekuthi kumakhona kumncintiswano wokudinga intshanje zomhlaba jikelele kwamaziwe angamakhelwane abalisa eleZambia kanye leleSouth Africa kutshengisa ukuba leleZimbabwe lalo lilakho ukufika kuleyo zinga njengoba selivunyelwa ukuncintisana lamanye amazwe.
Amankazana, i-women's football, thina esingaphamaniswanga ukususpenda kwe-3 Zimbabwe, abana lathi sikhatshana. Singananzelela thina South Africa labana besidlala labo. So njengoba lathi sicela ukuthi sesikwazi sesibiseliwe. That is their konapana. Once it's weird, I know what is what we can do it. Tina as the Amakaza Nesimbabwe, see our wins. This is a figure konapana, lapa konakona mama teams. I will understand as in a session of a very basic konapa. So, Yabunga cool, would suspend this way for them.
Which taking a menu of his fazana, but Allah would like Paula Lenya on his cartil Sumula Zimbabwe.
I thought I would the last call that was 1987, Angu Crest 7 konap. For the one would have a fana. Ngathola isikhathi ngangidlala ngkhaya eclub eMzilikazi Youth Club. Sadlala ukhamtenesi emagedini yayoyesitudo. Ngase ngibizwa ucoach uSoso. USoso wasembizwa wathi uya kuZimbabwe Saints utrainer abafana. Ngatrainer abafana nje ama-juniors kuZimbabwe Saints. Waya ngaze ngaba ne-team yamankazana. Ngadlala for AA kuZimbabwe Saints. From Zimbabwe Saints ngahawukela nguDumisani wahambisa kwaLinders. Ngadlala ko-Eliza, uSikhangele.
Ujeki wekele ukudlala eseleminyaka engamashumi amabili lanhlanu ngoba esezithwele kodwa siwaphenduka njalo emdlalweni wenguqu eminyakeni edlileyo bengumuye okhangele amakawuso ukit manager ngesilungu owamaqembu abalisele Mighty Warriors kanye leLiang Mighty Warriors.
Looking ngihenzo kwebhora ngasuka ngakuHighlanders futhi ngaba ngumanager wama-Royals ukuvula ukuthi ama-Royals ezidilile. Ngacela ehofisini ukuthi ngisicele ukuthi sivule ama-Royals. Basivumela abadala be-Highlanders savula ama-Royals sayenza into zama-Royals ngazochiya sengisiya ku-television ngoba ngumanager wama-juniors television. Last year was the manager of senior team khale sam the administrator ema-ofisini e-television. That is the end corner. And I love football and I really love football. I wish was a safe corner. Ipura ngalidlala qinisana ipura yeke lutho zama trucks
eZimbabwe kalizake liyedlala kumncintiswano wokudinga intshantsi zomhlaba kodwa iqembu le Mighty Warriors liki lapha theka kumidlalo ye Olympics eqhutshelwe kule Brazil ngo 2016. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngimutsho Joseph Njanji.
Omanje sike singene kwezomculo ke uThembi Nkosi Maveri Mpofu obekuqembule insimbi zezwane ubeke namhla kobulawayo. Omunye wakhe u-Elvis Mathe uphelekezelwe ngabantu abaningi kakhulu izolo eJolojo. Ababili laba batshabalala engozini yomgwaqo ngeviki ephelileyo. Ukuze sizwe okwenzakale namhla sixoxele lozinja ziyamluma umculi olodumo.
Hambe kahle kakhulu ngoba sibonga nje ukuthi umsebenzi wakhe ukuhlonipheka kakhulu ufana nomfowethu futhi u-Elvis. Bangamaqhawe laba fowethu bobabili. Ngicabanga ukuthi abakwenzileyo okwabo abakulandela emhlabeni bakwenzile babonisa umhlaba ukuthi bangamaqhawe. Ingakho nokufihla kwabo kube nokuhlonipheka kangaka nabantu baphuma ngendlela emangalisayo.
Yeah, akusitshela ukuthi-ke uMaveri bambeke ngaphi namhlanje?
Luveve. sibuya khona njengamanje hayi bephumile abantu bekhombisa inhlonipho nokumthanda nokujabula futhi ukuthi impilo yakhe siyayiselebrate ukuthi ube ngumuntu kanjani.
Yes, ngathi kuyiwa phambili ubonani insimbi zezwane zizaqhubekela phambili kumbe kuyahamba njani?
Hayi, ziyaqhubeka masingaqina nje emthandazweni ukuthi uBrem asheshe aphume esibhedlela alulame simqinise nathi singabanye abaculi sibanikeze ithemba. Umsebenzi uzoya phambili. Ngakulinganisela neSoul Brothers wahamba ubaba uMasondo wayenguyo leader phambili esenza yonke into kodwa ke iqembu namhlanje liyaqhubeka ogandaganda bakhona. So nakhona insimbi zezwana kukho kungavimba ukuthi lingaqhubeki lizoqhubeka iqembu ingoma zoqhubeka dlala yabantu nje abaqhubeke besupport umculo wakithi indlela abasikhombise ngayo besukumela into yamaqhawe kithi. Ngiyafisa ukuthi namhlanje mangabe besaphila abantu beqhubeke futhi bebakhombisa uthando abaculi ngoba abantu sibonile ukuthi abantu bayasithanda ngaphandle la.
Sike sizwe kwalampo ke silokhu silidlalela ke umculo weinsimbi zezwane kulabantu abathumezile sibili imlayezelo eminingi kakhulu. Siyabonga kakhulu ke kufacebook page yethu PO Indebele, kulo Precious Patricia Johannes othi rest in peace mashaha siyalithanda kakhulu, nomagugu Mabhena Nyathi uthi yebakithi safelwa ngabafana bethu sikhangele. Kuzobuya ke usinini Bhango uthi liyasebenza kakhulu sibongelo eza Jesus Banda ngomsebenzi wakhe akade sitshengisa khona kuFacebook. Zandile Mthunzi uthi bebekunzima sibili inhliziyo zethu zidabukile. Uphilani Moyo uthi hheyi bakithi kubi loko kwehleleke amajaha akithi silusizi kakhulu. Nanziwe Ncube uthi bulawa muhle mthozo omuhle bayethe ji uthi hhayi ke silahlekelwe. Sihle Phiri uthi ke kuzima abantu abafana bethu sebehambile. Lapho ke lise okade khuluma ngozinja ziyamluma ke balelisa amajaha la abhubhileyo. Singakehlukani isihlobo sikasikhangele ebezigokhela namhlanje. Abekubandla lesizitheni Coalition for Change bathi ibandla elibusayo libatholise nzima endaweni zonke zelizwe. Abakubandla lezanu PF bayakuphika lokhu. Sebebekiwe abakuqembu le insimbi zezwane ababhubhe ngeviki ephelileyo. Ye, lingakhohlwa njalo ukuthi lisixhume kukheli yethu ethi Studio 7 at voanews.com. Nilakho njalo ukusithumezela ke imlayezelo yenu etshiyeneyo kunombolo ethi +1 202 465 0318. Yes, ugqiba lapha ke uhlelo lwethu olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilandle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.